kungabalwa impi yenkululeko bathi kumele basholwe kakutsha okulimala kwabo ukuze babhadalwe ngokufaneleyo amanxeba abalawo ngoba lungaqhutshwanga kakuhle uhlelo lokubahlola ngesikhathi bevela empini. Umnumzana John Dimaras Bindi olilunga lenhlanganiso ye-Victims and Survivors Association of Zimbabwe utshele iqula lephalamende lapho kufakwa imbono yomthetho wabakhubazekileyo ozabunjwa we-Persons with Disabilities Bill oqhutshelwe edolobheni leGwanda ngolwesithathu ukuthi kabahlolwanga kuhle lapho besuka empini.
I-assessment yethu indlela esahlolwa ngayo ayisilokhu ingasisuthisanga kuze kufike lamuhla. Sicela ukuthi umthetho ukhangele kakhulu khonapho.
Amazwi la asekelwe njalo ngomunye walabo abalwa impi yenkululeko umnumzana Andrew Mabhanga oweGwanda laye othi babuhlungu emoyeni ngoba bengahlolwanga kuhle.
Sinikwe percentage ezayo zabathi siphume inyembezi sanikule percentage yokucakileyo.
Lanxa eleZimbabwe selile minyaka engamathumi amane lane lathola uzibuse umnumzana Theminkosi Siziba oweyinsiza uthi akubathokozisi ukuthi abaphiwanga imfanelo ezibasuthisayo ekulimaleni kwabo.
Abaningi sizokulima ngobuthizo obutshiyeneyo, abanye emehlweni asiboni, abanye silizigoga zasemizimbeni yethu khona la. So sisesipela kakhulu ukuthi aluba uhulumende engasikhangela.
Umnumzana Plakson Moyo laye owalelwa impi yenkululeko uswela odokotela abayibo ababahlolayo.
Singabe uhulumende uyafaka amadokotela azakuzwa ubuhlungu balaba bantu.
Ngomnyaka ka-1997 wayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe wabanjwa ngamandla okubhadala abalweli benkululeko ama-$50,000 ngemva kokutshengisela kwabo besithi bafuna isifongo sokulwela ilizwe. Inyathelo engcwethi kwezomnotho ezithi ladala ukubhidlika komnotho wakuleli. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Albert Moyo uthi abalweli benkululeko kumele bawuhlolisise umbono wabo lowo.
Empini sasihambela ukususa ucuku olwalukhona. Sokuvuka nje umoya ongayisiwo ekucineni ukuthi abantu sebefuna ukuthi ngabe bathola okumangalisayo.
Umoya uthi nxa uhulumende engavumela izifiso zabalweli benkululeko umnotho welizwe uzabhedlika njengalokho okwenzakala lapho bephiwa ama-$50,000. Imizamo yokuxoxisana lomphathi ntambo obona ngenhlalakahle yabalwa impi yenkululeko unkosikazi Monica Mavhunga iyehlule ngoba engaphendulanga ucingo lwakhe. Kusenjalo zikhuza imhlola izakhamizi zekafusi eGwanda South ngemva kokubulawa kababo oneminyaka engamathumi amane egcwaleni. Umnumzana Luke Nathi ufele ezitolo zekafusi emadabukakusa ngolwesibili ngemva kokutshaywa kabuhlungu ekhanda umduduzi Hlwanda obexabana laye. Amapholisa athi amdinga ngamehlo abomvu umsolwa obaleke ngemva kwalesi sika. Akhuthaza njalo uZulu ukuthi azise amapholisa aseduzane lapho embona. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.